Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho olukhona vele ugovernment nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkini.
Bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu.
Ungakhangela abantu labantu befika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Lwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi.
Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo obudalela izulu elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu.
Uhlupho olukhona vele ku-government baba dube nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga. Igovernment nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha. Yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha. Anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga. Kube sokuzobuya soku-affecta informal business to a point yokuthi khona kathesa informal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyethenga okay mina isinkwe esenza dollar ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi. Ama-companies ayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abase streetini uhulumende athi kakwazi yini khonoko.
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibambe khonoko
okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible. Uhulumende athathe amanyathelo hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele athiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayehluleka i-management. Hayi mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama manufacturers athengisele abantu abase streetini ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisele abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi u manufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Lava ke formal business ibisisithini?
Lo ngumnumzana Greta Spanda olwela ilungelo loluntu obexoxa lo Gibbs Dubo we Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele parliamente.
Ungakhangela abantu labantu befika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Lwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi, ubhadala izisebenzi ezinengonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto ziyekelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elwisana lako kona ukuthi hayi noma sothaa soke udinga imali ungadinga imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa wavu vumela abantu njengokusho kamdaweni othona uhulumende uyekela abantu bangayekeli bantu yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu ubana into lezo zingenisileyo zingenise njani lento ezifana lazona lezo so uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho kodwa njalo futhi ungakhangela amanye ama-forma business lalaba yiwo bakuqalisayo khonokwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar benika abantu ukuthi bebethengisela izinto phandle bebezikhiphe emashobhu khona abantu abanye baze bagcina bekopa abanye bagcina sebezibisela izinto zabo bodwa bezismagla lokusmagla kodwa uhulumente ubhizi uloke ekululise khona kwanti kungenzakali le ndaba emanagement ebengikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their businesses properly
kodwa kegolide akula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo akulenye indlela yini
uba nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile mbono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so singenzi so yikho uhulumende ehlale thi khona is a listening government uhulumende olalelayo so indlela ziyadingakala sibintuna ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asibambele lokhu ngendlela enje asibambele lokhu ngendlela enje ngoba ezendoda njengoba ngisitsho esikufunayo yikuthi kona singa-affecti ama-businesses but la ama-business garane kuhle izinto zabo
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF elimele iphela ndaba chabalala edalele parliamente ubexoxa lo Gibbs to West Studio 7 SARR
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe Lamlela
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba bafube mbula
Izakamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu njalo lokunganikwa lokumavika amabili edluleyo zithi zilakho kungavuni amabele kahle lonyaka njenganyaka enye okwabangelwa isigudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso eZimbabwe lemazweni achiyeneyo kubika u-Albert Ncube
kuningi okusinda abalimi esigabeni lesi unkosikazi Rose Dube oyisakhamuzi edambashoko ole mnyaka kuzalwe ngamachumi ayisishiyagalombili uthi lanxa izulu line kuhle ngalathemba lokuthi uzathola isivuno esihle
zivaliwe izibaya hhayi izibaya zivaliwe khuluma kanjena abukuze kuphuze lokuthi abasinceda ababasincede kweminye iminyaka ukuze bangasilimeli masinyane ukuthi abaselazuye abantu la madonka ayefile ayesifa kakhulu le nkomo zafa kakhulu kwathi la ayesele aphuzu kuncibili ku
esine sakhamuse edambashoko umnumzana Ben Masango uthi izulu lisuke laba linenge kakhulu okudala ukutota kwezilimo
ngemva kokumina lokwenza sinethemba ukuthi hawo sokuzaba ngcono kwase kubuya izulu futhi elikhulu la ngena emasimini kwamuka okunenge kuyatota kutotile nje uhamba kusithi lapho nganokuphakeme khona lapho uyaficatha amabele akhona ayaphila kodwa ke kukhulu kube yikudoda indlala yezifuyo hayi isidluli sibiphelile sibili ngoba inkomo ziphelile amadonki aphelile indlala nje izasala ebantwini ngoba ukudoda koloko kwenzakele abantu abasiye kuvuna ngendlela ade bevele besebenze ngayo
umnumzana Mikhaya Gumbo oyisakamuse emasholomushe uthi abalimi akumelanga balahle ithemba nesimo sezilimo
noma nje impahla ebesicakile kodwa hayi sizamile nje ukulima emasimini sibili bekuphume kuhle sibili songani nje kulezi suku izulu sengani yakhe sekho sonale sekho sibili hayi kuze sikhangelile ukuthi liyabuya asikakheli ukuthi hayi nezilimo zethu hayi sisesezinhle sibili noma nje ngale mini zasobasoba kude hayi akwabi sesimini sibi ngezifiyo zethu sesiphinyile sibili siyalima kuhle ngazo sibili kuhle singadeli asihlakuleni ohlakulayo sihlakuleni sivili simelele izibuto liyabuya
ukhansela kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi inengi lezi zakhamizi kale limanga ngamandla ngenxa yokuswela kokulimisa njalo indlala lokhu ihlasele emakhaya
lithe seline kakhulu ke izilimo eziningi zisuke zasezitota laselisuka laselihamba njalo abantu abaningi abazange balime kakhulu ngoba izifuyo eziningi ngomnyaka ophele nje busazi bekuyindlala so izifuyo ade zisetshenziswa ekudonseni amakhuba kunjengenkabi labo lamadonki zicubile ngakho abantu bazamile ke ukuthi awugatshompu kodwa ke kaba baningi kangako. Indlala inkulu kakhulu njengoba sazidinga umnyaka ophelwe kasivunanga. Kodwa ke uhlelo lukhona engingalutho ngolwe-social welfare nalo lusuka luthathe isikhathi ukuthi abantu bahole.
Unkalo bekhuluma esenkazi ngolwesithathu lapho izakhamizi ebezihola inhlanelo lemfundiso phansi kohlelo lwe-presidential input scheme uchothoze indlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lapha bahola inhlanyelo i-presidential input inhlanyelo emabele e-sunflower lenduma. Kodwa kusuke kuhlupheke ukuthi inhlanyelo le imbonathi iyaphuza kakhulu kakhulu ukubuya kambe nxa ukhayelanga ngo-February nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na. So bese sikhaza kuhulumende ukuthi into inhlelo lezinxa zibuya kumele ziphangise sithi kubo-September khona fana inhlanyelo ebivele sikumlimi ngoba kugcina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanyelo ibuyangalesi sikhathi. Emuva le uhulumende besanayelisa ukuthi abhadalele abantu kodwa khathesi uxolisile ukuthi hhayi ngala mali abadala kabazibhatalele kuma-transporters lawo.
Izifuyo ezivalisa inkomo ezife ngobuningi nakene seziqinile kulandela ukuhluma kotshani kanye nokugcwala kwamadamu osekulethe ithemba kubafuyi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kulandela ukutholakala kwemigelo yaxhumanisa elemelika leMexico athi ele El Paso le Juarez iziphathamandla zeMexico seziqale uhlelo lokudinga eminye imigelo engekho emthethweni. Imigelo ecatshileyo le ixhumanisa idolobho leCuidad Juarez eliseMexico lele El Paso eliseTexas eMelika. Imigelo le ephansi komfula uRio Grande ibanzi okwemitha elilodwa njalo ixhumana le migelo ethwala ingcekeza. Imigelo le ilezibane kanye le mitshina engenisa umoya wokuphefumula.
It is lined with wooden beams, as you will be able to see. It has beams, it has wood to prevent collapses.
Imigelo le ilamaplanka ayisekelayo ukuthi ingaweli phakathi.
Iziphathamandla zicabangela ukuthi imigelo le isetshenziswa ukungenisa abantu kanye lezidakamizwa eMelika ngokungekho emthethweni. Abalinda umngcele weMelika e-El Paso babona umgelo lomhla ka-9 zibandlela ngesikhathi bekhangelisisa imigelo echitha amanzi njalo bahle baqala ukuvala. Iziphathamandla zeMexico lazo seziqalile ukuvala umgelo lo njalo zithi zisadinga eminye.
We have increased search activities to detect other tunnels, if there are any, and our presence will be maintained permanently.
Sesidinga eminye imigelo. Nxa ikhona, sizayivala njalo sihlale siyilindile.
Uhulumende weMexico engeze abalinda endaweni ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeqa umngcele eJuarez ukuze kungabi labantu abavalelwa emigelweni kumbe abaqilibezelwa ngabatshontsha abantu.
Our main purpose is to protect migrants and ensure they don't risk their lives trying to enter the United States illegally. However, after the discovery of this tunnel, we're also focused on searching for other tunnels in the area.
Umsebenzi wethu ngokuvikela abantu ukuze bengasifaki engozini bezama ukungena eMelika bengelamaphepha. Kodwa ngemva kokubona lomgelo siphezulu kokudinga eminye njalo imigelo.
Ukuchwayisisa kuyaqhubeka njalo iziphathamandla zeMexico zithi zizinikele ukuvala indlela zonke ezingekho emthethweni ezokweqa umngcele. Udaba loluqeqwe nguVeronica Villafane lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Siyalamukela kusigaba sabomama, igama lami ngoTabo kaNcube. Namhlanje siseRathanyana eMatobo kuward 4 lapho okulo jaha oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 odlwengule umna wakhe oleminyaka elichumi lambili. Sixoxa lo senator weMatabeleland South uSenator Nonhlanhla Mlotshwa.
Okwenzakeleyo msakazi ukuthi abazali bavumele ujaha osekhulile oleminyaka e-over 20, ngiyacabanga ujaha ubele 29, ukuthi asebenzise gumbi linye lomna wakhe ole 12 years wagcina ke ujaha eseqala ukuthi athinte umntwana wagcina semrapha bathi ukuqala embamba khonapho umqala embamba engazivikelanga amalanga alandelayo esembamba ubesembamba ezivikele ngiyabona ukuthi kuye ube kucabangisisile it was premeditated ukuthi ekhaya ngingabanjwa ukuthi umntwana lo sezithwele so kungathiwa yimi engimmisisile. So indaba ebuhlungu cabanga nje nxa ungumama usucoach between ukuthi nanga umntwana ongumfana usebotshwa nanga omunye urechiwe bonke ngabakho abantwana ludabo luphatha njani kona lolo kuba nzima nje lasesigabeni lokukhangela abanye omama lokukhangela umakhelwane.
Ungathini kubazali ukuthi bengabe bevikela njani abantwana abangamankazana ukuze bengahlangani lezi zahlakalo ezifana lalesi?
Ukuvikela abantwana bamankazana kutsho ukuthi sokuza kutsho ukuthi emakhaya lapha ngendlela nje abantu vele lathi sakhula ngayo sasisazi thina ukuthi emagumbini lapha ikhona igumbi labafana ikhona igumbi lamankazana. So abazali abaqhubeke besenza lonlani isiko lokuthi abantwana bengalaliswa ndawonye bengabantu babantu banye ngenxa yokuthi ungakhangela kathesa abantu bayathatha ama-drugs bayabhuza khonoku okuchiphileyo abakubiza bathi yintshengu umfana uyabuye edakiwe kubuye kumehlule ehlulwe yimizwe egcine sebamba umna wakhe kumbe ogogo ogogo sake bezosizwe lapha emakhaya kuthiwe bayabanjwa ngabafana.
Ye, kuludaba sifili oluzwisa usizi kodwa siyananzelela ukuthi eZimbabwe udubo lolu ikakhulu lokudlwengula lungani luyalusanda ngenxa yezidakamizwa kanye labanye otsheketsha endaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela udubo lolu singathi yiphi iluphi ulwazi izakhamizi okufanele zibe lalo ukwenzela ukuthi zibone ukuthi abantwana bavikelekile kanye lokufanele kwenziwe nxa lezi zehlakalo sezibe khona?
Mina ngombono engilawo ngibona ngani umbono lo uzaqala futhi kubo somabhizinisi. Ngiyakwazi ukuthi injengu ibhizinisi elula ukuthi uyivule. Kodwa sivikela nabantu bethu sekela ukuthengisa izidakamizwa lezi ezenza abacine sebeganga besenza into ezibuhlungu emphakathini. Ngoba ukufa kwabatsha ikufa kwesizwe. Isizwe simele ukuthi ngakusasa bangama leaders akusasa abokhokheli bakusasa. So lapha sesibulele ifuture yomfana ayisekho, ifuture yomntwana lo osedlwenguliwe ukuthi aza kudlulise lokho kuyinto ezamthatha isikhathi futhi njalo. So ukudlwengula lokho siyakubona kuyinto eprevalent kuma societies zethu okulembangela eziningi esingahlala phansi lama stakeholders sithi sibonisane ukuthi ungabe kuyini okukhoza ukuthi abantwana kumbe abesimame badlwengulwe. Lokho singakukhangela singama stakeholders sibaningi bani singathola futhi isombululo.
Kusigaba sabomama besixoxa lo Senator Nonhlanhla Mlotshwa ngesehlakalo esenzakale eRathanyana eMathobo Ward 4 lapho owulo jaha odlwengule udade wabo oleminyaka elichumi lambili. Asihlanganeni ngevikezayo ngesikhathi esifanayo. Igama lami ngudaba kancube. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngesehlakalo esenzakale ePhakamani High School ePlumtree ngeviki edluleyo. Abafundi bakulesi sikolo bathwalise omunye umbalisi nzima ngemva kokubatshela ukuba isishona yilo ulimi olumqoka kulazo zonke oluhamba phambili eZimbabwe. Abafundi balile ukwamukela lokhu besithi indimi zonke ezilitshumi lasithupha ezinanzwa yisisekelo sombuso welizwe ziyalingana. Isikhulumeli sokugatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro laye wethule amazwi evumelana labafundi. Sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala ntatheli i-heritage based curriculum ithi konke okwenzakalayo kugxile esigabeni. Ngilusizi ukuthi nxa sixoxa kanje sithole ukuthi eplumt kulomuntu osetshela abantu ukuthi ulimi oluqakathekileyo yilolu khona eplumt kwangikhona kulolimi oluqakatheke kakhulu.
Ukuphikisa kumbe ukuqondisa umbalisi nxa ethe wakhuluma okungayisikho kulicala yini moyo njengoba kuthiwa abafundi besebebuzisiswa ngamapholisa?
Abantwana bebengaphikisi, bebeqondisa okuyikho okufunwa yi-heritage based curriculum. Kuzaba licala nxa kuyikuthi thina sonke ekade sesikholelwe ukuthi i-heritage based curriculum izosinikeza ubuntu bethu. Nxa kulomunye osevukwa esithi abantwana laba bayenze icala ukuzama ukuqondisa umbalisi ukuthi hathi mbalisi thina kathesi siseplumt. Eplumtree ulimi oluyilo luyinsika yisikhalanga. Nxa kulomuntu osekwenza kube licala kutsho ukuthi kulicala ukuba ngumuntu.
Njengababalisi liyake likhulumisane yini ngezehlakalo ezinje?
Uhluphe sesilalo kakhulu kakhulukazi singababalisi ukuthi sesilababalisi lababalisi abathunyiweyo, ababalisi ababuya beyame kakhulu kwezombusazwe kulokuyama ekunikeni abantu ulwazi. Singasolana singasolani, kodwa umuntu othunyiweyo uyabe sefezile umlanda othunyelweyo. Lingaze limsole kakunako ukuthi liyamsola ngoba yena uvele kakumele angasolwe yini, kumele asolwe yilaba abamthumileyo.
Udaba lwababalisi abafundisa lapho okukhulunywa indimi abangazaziyo ngolunye oluhluphayo elizweni lithini ngalo njengenhlanganiso?
Thina ke njenge-athuzi sesike sabeka umbono kuhulumende wokuthi hatshi siyananzelela ukuthi vele imisebenzi ayikho. Kunzima ukuthi umuntu eseqhatshiwa yale ukuthi mina sijiwesiswe eupane lapho uzavuma ngoba ufuna umsebenzi. Kodwa uhulumende kakwenze kube ngumlando wakhe ukuthi abantu abaqeqetshela ubuvisi uyabafundisa iindima ezintathu ezingayisizwe lezo azikhulumayo. Mna ngikhulumisa indebele. Nxa ngisiyangena ekolitshini ngangifundisa iindima ezintathu, asithi isitonga, isikhalanga, isishona. Omunye oyazi isitonga afundise isindebele, isikhalanga, isindawo. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhetha izindawo, akhethe izindawo zalezi ndima asezazi. Injongo kahulumende we-ZANU-PF ukuthi yenze abantu babe ngamashona. Lokhu andisoze ngikukhulume ngimeli athuzi, ngizakukhuluma mina ngikhangele okwenzakalayo njengomuntu osemkhonweni weMathebeleland North. Ngoba ingatsha zonke zikahulumende ungafika kithi lapha emandebeleni uzathola ukuthi abantu ababamba ingatsha zonke okuyibo okungenwa kube ofisini oqoqoda kuye uzama ukuthi lizwisisane ngohlupho kumbe ngendaba obuye ngayo. Lizafika lihle lehlulane kukhulumeni wena ukhulumisa indebele akutshela ukuthi andinzwa andinzwe indebele.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Besixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtunga Milinkomo.
Siyabonga Ntunga Milinkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki uNtunga Milinkomo weStudio 7 uxoxa nomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngejongosi lezinsizwa ephethe idlalade lakhe elitsha.
Yeah, umhlaba wonke jikelele ngiyajabula ukuba lani kustudio 7. Ibizo lami lokuzalwa ngiwelcome Ncube ngokusuka ngisuka eMkayi endaweni okuthiwa sesifuyo. Emculweni ngiqale ukungena last year 2024 ngo-April ngaqala ukusebenza i-albhamu yami yokuqala engikwanise ukuyikhipha mhlaka 15 January 2025. Abantu yasabusa kakhulu.
Imini njongo lensizo phuma enkaya esigodini sasesifuna. Ngithi inde lindlela engihambile kuze ngifike lapha. Ngiyamemeza ngithi danki gogo mamkhulu ngonikazi lami ngokungiqeqesha ngizinikele njongo lezinsizo. Ngiyahambi ngedwa, ngihamba nawe udadewethu intombi yamaphupho ngithatha phansi esitolo esigabeni sasezinyandaba. Ngidlule ngiyathatha ijaha lakithi engayiprimary ngithi inkosi esesijwabuleni. Umabeki indlela ezimazombezombe ngaqeda amanyathelo amadoda esiyabika kwasijwabha emhlangeni. Mpide ngithi usikoloto samashonisi lasha bafani yangiphelile ndizophumula amaushoni umashonisi. Ngibihlehlelane emuva bafana sekuyakonakala manje ngihamba lensila bezimba kwezasebrunajosa record yacofacofa laphana emthini namkhulu. Ngithi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Zonke iinkundleni zokuxhumana Spotify, YouTube, MusicTune. Ma uyisetsha ijongo lezisizo izoyithola umculo wami lapho. Ngokuhlala ngisebenzela eButswana iinamba zami zocingo 755-922-53. I will repeat again 755-922-53.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Lingamukele njengomfana osangena emculweni, ngixhase kuzonke iinkundleni zokuxhumana enginikeze zona. Nabafuna ukukhuluma nami kuma-WhatsApp inamba zami zokuzwa.
Sikanike sikhangele ebezihamba phambili bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe okusilandela kuWhatsApp kuchannel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.